sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo omhlaka 11 kumbimbitho 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa elanda imihlangano eqhutshwa phakathi kwamazwe omabili ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana.
Bazavumelana kodwa kuzokunceda ilizwe laseZimbabwe ngoba iParliament yeSouth Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi ukuze iZimbabwe incedakale kuvele kufakwe imali kwele Zimbabwe, kufanele kube lezinto ezithile abazenzayo ezenza ukuthi isakhulu okuhambisana lokwamalungelo abantu.
Elemelika lithi ukuthabalala komnotho weZimbabwe kubangelwa imithetho kahulumende emivi, hathi izijeziso zenotho elazedesa amalunga ezanu-PF.
Abantu abaqondile ukuthi bakhulume ngathi ngamakhelwane iSADC, ngamakhelwane i-AU, and siyathaba ngoba kade sinxa ukhangela iSADC le-AU ifuna ukuthi incedisa ithi iyamasalisi zikaha.
Kwezemidlalo, umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Highlanders uVukthemba Ndlovu uthi ukukhalala umsebenzi okwenziwa ngabadlali baleli qembu sokuphazamise kakhulu amalungiselelo abo okuqala kwemidlalo yalonyaka. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi eleZimbabwe lizasayinelana lele South Africa izivumelwano kusasa kwezokuthengisela kwezokuthuthukisa umnotho welizwe kanye lokuqinisa ubuhlobo phakathi kwamazwe omabili. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko luthi umnumzana Moyo ubekhuluma emhlanganweni wesithathu oweZimbabwe South Africa Binational Commission namuhla eHarare, lapho aqhubeke wathi eleZimbabwe liqakathekisa inhlelo zokuthuthukisa amafekithali ngoba yiwo ayinsika kwezenotho. Omunye kamnumzana Moyo wakwele South Africa unkosazana Lindiwe Sisulu utshele lomhlangano ukuthi okwenzakala eZimbabwe kuthinta ele South Africa, ngakho kufanele amazwe lasebenzelane ndawonye. Ele South Africa libikwa linikeze ele Zimbabwe izipho zemtshina yamakhompyutha lokunye. Umhlangano omqoka ubikwa ukusasa lapho umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa lomongameli Emmerson Mnangagwa abazawuvula ngokusemthethweni. Ukuhlaziya ukuqakatheka kwalomhlangano sixoxe lomnumzana Nsunguli Walter Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ilizwe leSouth Africa yonke into abayenzayo bafanele ukuthi bakhangele yi-parliament yabo ukuthi bakwenza kuselungeleni lokuthi abantu baseSouth Africa bazathola nzuzo bani. Siyazi ukuthi izivumelwano eziyophuma kule-Financial Commission zifanele ukuthi ziyocubungula njalo e-parliament zibonakale ziyinto elungele abantu baseSouth Africa. So ngalokho asibone ukuthi abantu abo bangavumelana into ezathi ifika eParliament South Africa bayichithe. So into ezenzakala lapho bazavumelana kodwa kusoze kunceda ilizwe laseZimbabwe ngoba iParliament South Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi ukuze iZimbabwe incedakale kuvele kufakwe imali kwele Zimbabwe, kufanele kube lezinto ezithile abazenzayo ezenza ukuthi isakhulu okuhambisana lokwamalungelo abantu ezinjalo. So sibona engathi yeba ngavumelana kodwa ukuthi kufakwe phansi ku-implement akusoze ku-implement.
Singathi eleZimbabwe alisoze lizuze imali kumbe okunye kwele South Africa.
Abasoze bathola imali kodwa siyazi ukuthi bazokusasa bavuka nje beklabalala besithi bathole imali engaka ethile. Kuyabe kuyizithembiso nje. Imali ukuze iphume kulento eziningi ezifanele zikhangelwe zibhekisiswe kahle. Nawo lezo zinto zezikhangelo kuzatholakala ukuthi lizwe leZimbabwe alikakulungeli ukuthi kona imali ingafakwa endaweni eyabe iligodi nje ukuthi imali ingayingena iyathathwa yi-corruption, imali iyathathwa ibugebengu, imali iyathathwa ikutshontsha. So abantu base-South Africa abakakulungeli ukuthi kona bangathatha imali yabo bayichitha kwelaseZimbabwe. Bamele wonke u-South Africa, bamele bonke abantu base-South Africa, yonke into abayenzayo kufanele ukuthi ibe segcekene ukuthi abadlalisa imali yezizalwane zase-South Africa.
Umnumzana Walter Nsonongoli Mbongolwane yingcweti ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje uZulu seveze ukuthandabuza ngohlelo lukahulumende lokwenza imihlangano etshiyeneyo lamanye amazwe ekhankasela uncedo lwemali lokusungulwa kwamankampani kwamanye amazwe eZimbabwe esithi akukabi lempumela ecacayo kule mihlangano. Kubika uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngesikhathi ilizwe leZimbabwe liphakathi kwemihlangano yokukhulumisana lela kweSouth Africa lapho uMongameli Cyril Ramaphosa ezakuza emhlanganweni weZimbabwe South Africa Binational Commission lapho inkokheli zamazwe omabili ezikhangelwe ukuthi zizaqinisa udlelwano babosomabhizinisi. Ngenyanga edluleyo bekule mihlangano efanayo inkokheli yakwele Botswana ihlangana leyakuleli. Umnumzana John Masuku oyingcweti kwezombusazwe ekhuluma leStudio 7 uthe imihlangano lemihle ekubonisaneni indlela zokuncedisana njengabomakhelwane kodwa uhulumende kufanele azise uZulu ngezithelo eziyabe zilethwe imihlangano le kusasa ukuze kwazakale ukuthi yaletha ncedo bani.
Sekwaba lemihlangano lezivumelwano ezijiyeneyo ezinye zakhona yasikwazi ukuthi zaphelela ngaphi. Ngakho-ke siyakhuthaza uhulumende ukuthi abe lokhu esazisa ukuthi imihlangano leyana ebesiyenza eBotswana sayenza njalo leSouth Africa isisilethele lokhu lathi sesisenelisa ukuthi singenelane kibo kwezamabhizinisi kulokho.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazo umnumzana Charles Nyoni uthe kulusizo ukuthi uhulumende uqhubeka eqoqoda eminyango yamazwe efuna uncedo ngoba engaselamacebo okuthi avuzele njani inotho yelizwe.
Singakhanyelisisa kahle wake waba lesikhathi lapho ahlala phansi nelizwe laseBotswana bakhuluma bathi sizophanana imali sizosizana sizoncedana kodwa lakathesi akula nto yaphumayo. Uhulumende wathi i-economy yalapha eZimbabwe izatshintsha. Khathesi sebesukile sebekhangelana nangapha lase-South Africa. Siyazi sonke nje ukuthi nje amazwe onke lawa kanye kakwanisa ukunceda iproblem yeZimbabwe.
Unyoni uqhubeke ethi imihlangano le ayisoze ilethe kuncedo uhulumende alukhangeleleyo ngoba sekukade qhuba eminye imihlangano efanayo ungelampumela wekhanyayo. Uthe inkinga ezibhekane lelizwe azisoze zeqedwa imali yakwamanye amazwe kodwa nxa uhulumende engehlukana lombuso wobuncindezeli okwephula amalungelo oluntu okuyikho okwenza osemabhizimusi baphandle bengasungula amabhizimusi amasha kuleli.
Nalokhu kungalungisiswa, lokhu kungaqala kulungisiswe lokhu uhulumende even wona ama-sanctions esikhala ngawo agcina ekhitshwa bhakeni. Uhulumende kazimiselanga ukuthi atshintshe izinto ngalapha kuleli Zimbabwe ngoba yena ufuna nje ukuthi aphonge ukuthola imali, yona imali ingasoze yabuya.
Omunye wabatsha abakhulume leStudio 7 uThulani Jamela uthe akasela themba lokuthi kule ntuthuko ezalethwa imihlangano le ngoba minyaka yonke emaphepheni kukhulunywa ngezigidi zamadola kuzivumelwano zale mihlangano kodwa akula nguquko ebakhona.
Into esihlukuluzayo ukuthi asikwazi ukuthi kumali ababeyivumelene beyiphiwe yona leyo ukuthi isebenzane ngoba silokhu sibone ukuthi uhulumende wethu lokhu esehlule ukubhadala isisebenzi sakhe akula kuthuthuka elizweni.
Ele South Africa yilo elithengisela eleZimbabwe impahla eningi etshiyeneyo kulamazwe wonke angomakhelwane, ezinye ingcwethi zithi izivumelwane ezingenziwa zizathukithukisa umnotho weSouth Africa kulo weZimbabwe ngoba kungela masekitali alungisa impahla ezipheleleyo. Ngimele isitho 7 seHarare, nguGibson Bebe.
Elemelika lithi ukutshabalala komnotho weZimbabwe kubangelwa imithetho kahulumende emibi, athi izijeziso zenotho elazethesa amalunga ezanu-PF. Embikweni esiwethule enkundleni yeTwitter namuhla, isigodlo someli weMelika eZimbabwe sithe uhulumende weZanu-PF seleminyaka emide ebusa ngemithetho emibi kakhulu eyiyo athi ibangele ubunzima obukhona kwezenotho okwamanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bahlezi begcona izijeziso zeMelika besithi yizo ezibangela ukuhlupheka kukaZulu lokudilika komnotho. Kodwa iMelika iyakulandula lokhu isithi izijeziso lezi ziphatha amalunga eZANU-PF ambalwa kuphela. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efihle Lancube uthi uvumelana lokukhulunywa iMelika.
Liqiniso elimsulwa nonalelo ngokuba uzakhumbula ukuthi lawo masanction athe efika afike vele kurigwa ama-election, afice eZimbabwe kutshaywa abantu, afice imigwaqo ingekho, izikolo zingekho, afice sekwaba legugura wundi kwabulawa abantu, kwatshontshwa abantu, afice vele kungavunyelwa ukuphikisa ngenkululeko nxa ungeqembu eliphikisayo, afice kulabantu abanyamalalayo, afica kutshontshwa imali elizweni eyizigidigidi, afice vele imise ingekho elizweni, ama-factory seyevaliwe, afice konke kudilikile, idola leZimbabwe selehlile isiqinise ukuqina kwalo, afice izinto eziningi vele zingekho. Ngakho-ke umuntu othi yena kungabe konke kubangwa ama-sanctions kunye le-corruption lokurigwa kwama-election, aso ma-sanctions atha umthetho weposa, aso ma-sanction atha umthetho we-aper, aso ma-sanction atha imithetho yonke le ebulala ilizwe, aso ma-sanction athi imithetho kayingafaniswa lesisekelo sombuso esitsha.
Kodwa bona abakahulumende weZimbabwe nxa behlezi bebodwa bayakunanzelela yini ukuthi okunye okubi okwenzakalayo elizweni kubangelwa yibo, hathi izijeziso lezi njengokutsho kwakho?
Bayakubona msakazi kahle kakhulu, kodwa batshela abantu amanga ngokuba bayakwazi ukuthi abantu nxa betshelwa amanga kuzabenza bahlale embusweni. Batshela abantu into engasilo qiniso nje kuphela, kodwa bona bayakwazi ukuthi bona ngokwabo bayimbangela, imithetho abayitshayayo iyimbangela, isiko lokubusa liyimbangela yokudilizwa kwelizwe. Ungakhangela nje ilizwe ubhode indawana zonke lezi, uzathola ukuthi vele kulobunzima obukhulu obungelani nama-sanction, obubangwa yikubuswa kabi, obubangwa yi-corruption, obubangwa nje imithetho engaqondanga. Bayakubona khona lokho, kodwa kabakufuna ukuthi bakukhulume ngokuba iqiniso liyakhulula abantu livalele bona ababusayo.
Konke okukhulunywa yiMelika khonokho Ncube, ubona bekulalela yini abakahulumende bethatha la manyathelo phezu kwakho?
Abasoze bakulalelela kancane, kodwa bazaguqula lokhu lalo khyana bezama ukuthi phela izijeziso zenotho zisuswe. Kodwa ke ngokuba bayazuza ekuhlaleni ezihlalweni zona lezi, sokwadaleka umbuso ophila nge-corruption, ophila ngenkohlakalo, ophila ngokungabi lamthetho, ophila ngokungahlonipha amalungelo abantu. Leyo nto ngeke iguqulwe yiMelika, izaguqulwa ngabantu beZimbabwe, kodwa iMelika ingancedisa laba ababusayo bakhulele phakathi kwakho lokho. Asonto abangavuka sebeyiguqulile namhlanje.
Umnumzana Efihle Lancube ulwela amalungelo oluntu njalo uhlaziya ezombusazwe. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule, yena othi kavumelani lamazwi kahulumende weMelika.
Ama-Americans la ayalahleka
ngokuthi nxa ngikhangela mina ngathi abantu abathine esibakhangeleyo ngabafowethu laba abakhona e-Afrika abangumakhelwane bethu abayibo abasaziyo ukuthi siphila njani kuyini abangasincedisa ngakho yibo baqhakathekileyo kakhulu kiwo. Kodwa bona bengakhohlwa ukuthi bayikho khonokhu babebuya lapha e-Afrika bezothatha umnotho wethu. Yibo abantu abayibo abalokhu basungula uhlelo lwe-slave trade, islavery elizweni labo. Ngabantu abangake besijaje bona bethi sinje sinje kathesi. Abantu abaqondileyo ukuthi bakhulume ngathi ngamakhelwane i-SADC, ngamakhelwane i-AU and siyathaba ngoba kathesi nxa ukhangela i-SADC le-AU ifuna ukusincedisa ithi iyasalisizikaha. Kambe nxa upresident weBotswana esukuma ekhuluma evakathi ebuya lapha eZimbabwe ethi ama-sanctions kahani. Nxa ukuthi ngamaphosa namhlubuyile eZimbabwe kamaphosa lequla lakhe uyancedisa ukuthi ilizwe lethu lizosincedisa. Nguye umuntu esemdingayo. Ungakhangela ukuthi uRamaphosa ngumuntu ohlanzeke njani entungamele. Uhlanzekile kakhulu, umuntu ofuna ukusincedisa uthi ama-sanctions kahani. Ngobani abathi ama-sanctions kabe khona kuleli lizwe bathi kulokunye funa kwenzanga kuhle. Kambe ukhangele sidlulile ekhethweni oluhle in the history of this country. Usibe lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Lapho abantu abade bezenzela khona, akula muntu odetshaya omunye, akula muntu odetshaya omunye. Abantu konke lokhu kwenziwe uhulumende omutsha okhokhelwa ngubaba uMnangagwa.
Kodwa awuyiboni yini imikhuba lemikhutshana emibi elilandelayo babugawule njengohulumende weZANU-PF nxa sikhangela imithetho efana labo-IPA labophosa ukuhlukuluzwa nje kwabantu mahlayana? Awukuboni yini ukuthi ngokunye okulilethela udubo njengohulumende weZANU-PF lokho?
Angikuboni kuludubo kuhulumende entsha ekhokhelwa ngoba uMnangagwa. UMnangagwa uvulile amasango, wavula le ndlela zokukhulumisana. Abanye abantu baze badelela ngenxa yakhona ukuthi baze beqinise sezinto zabo ezingayisizwe. Kodwa uMnangagwa uyalile kuphele lokho ethi hayi, asikhulumisaneni silungiseni sindawonye. Ilizwe ngelethu sonke, Zimbabwe is open for business. Buyanini lizosebenza sisenzeni umnotho wethu lezi uthuthuke, sesingasebenziso singeke siphile in isolation, singeke siziphile singusimayedwa. Ukuzamile khona kuMnangagwa wazama nokuthi singenisigabesi silwise ukuthi ngene kukhona wethu la kobani kuyini kabi uMnangagwa kophambanisileyo sibili. Nxa kukhona abaphambanisile khona amakhiwa la sibaxolise. Kathi kuyini silo bawonele khonoku ngemva kokuthi kube lokhetho oluhle, ngemva kokuthi engede wona amakhiwa, ngemva kokuthi ebumbe necabinet ithathe labanye abantu abangaphandle abanjengabomthuli ebalulethe phakathi ekhaya lapho ukuthi bezosebenza abangasaziyo le slogan seZANU-PF futhi sitshaya njani.
Umnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla leZANU-PF sixoxela ekobulawayo. Live Talk lamhlanje sixoxa ngemihlangano enziwa isifundamandla zeZimbabwe leze eSouth Africa. Sikhuluma nje ngenjongo yokuvuselela umnotho weZimbabwe nokuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Thumelani WhatsApp kunombolo ezithi 0012 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcweti ezicubungula indaba zengozi sezithole imitshina ebithapha obekusenzakala phakathi kwendizamtshina ye-Ethiopian Airways. Ewe izolo yabulala abantu abalikhulu lamashumi amahlanu lasikhombisa, ama-flight recorders ngesiNgisi. Iziphathamandla zesigodlo sikamongameli weMelika ese-White House sesethule uluhlu lwendleko zikahulumende olomnyaka unalo olwemali engena ku-$4.3 trillion ebalisa lamadola angamabhiliyoni ayi-92 awokwakha umduli womngcele lele-Mexico. Ingcweti kwezempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo ulakho ukubangela ukubandlululwa kanye lokuzehlisa kakhulu kwabantu abawugulayo. kubika obathabile masuku.
Abelapha umkhuhlane wengqondo bathi umkhuhlane ongahlasela yiloba ngubani nxa sethe wafika esikhathini sobunzima lapha sedidekile loba edabukile ingqondo zaba lokunengi ezikucabangayo. Bathi njalo lapho umuntu sethe wehluleka ukuthi amelane lesimo ayiso uba sengozini yokuhlaselwa ngumkhuhlane lo. Unkosikazi Nokubonga Dliwayo ongumongikazi uchaza okungahlukuluza ingqondo zomuntu aze acina esiba lomkhuhlane wengqondo.
Ngizacela ukuchasisa ukuthi nxa sithi umuntu ingqondo zakhe ziphelele sitshoni. Siyabe sikhuluma ngomuntu owenza izinto ezikhangelelekileyo kusiya ngezinga lakhe lokuthi usengumuntu onganani. Ziyabe zikhangelelwe ngumphakathi lapha ahlala khona, khangelelwe njalo ngumhlaba nje wonke jikelele ngokuya ngokuthi nxa umuntu ephilile uwenza njani. Umuntu ophilileyo ngokukhula kwakhe uyayenza imisebenzi ehambelana lokukhula kwakhe. Umuntu omdala laye enze esukuthi i-responsibility ngesikhiwa akwenze konke kuqonde. Lokho kuyabe kufana lokuthi ingqondo zakhe ziphelele ngalokho ngempumela yalokho yabe kwenzile. Kodwa nxa siqathanisa lokugula ingqondo, umuntu ogula ingqondo angazabe usemdala kanganani. Izinto azenzayo azisizwe izinto ezikhangelelweyo ngumphakathi lalabo ahlezi lawo. Uwenza izinto ezinjengodlakela, ukweba, lokunye nje okungakhangelelwanga ngokwezinga lokukhula kwakhe.
Inkosikazi Sifikile Mlilo ongudokotela wengqondo e-Contact Family, inhlanganiso esekela labo abelemicabango ehlukuluziweyo okuthiwa yi-counseling yesilungu, upha izibonelo umuntu angazitshengisela nxa sethe wacabanga ukuzibulala.
Abantu abaningi nxa esecabanga ukuthi azibulale ngenxa yenhlupho alazo uyayebe ngumuntu ozikhethayo ozehlukanisa kwabanye abantu. Kwesinye isikhathi ubonakala ngokuhlala ekhala ekhanya ehlulukelwe. Kwesinye isikhathi uyakhetha ukuthi abe ngumuntu ongadli kahle, ongalali kahle, kumbe oyabe lokhe nje engathabanga, kumbe tshintshatshintsha. Kwesinye isikhathi limbone thabile, kwesinye isikhathi limbone ngani udanile.
Unkosikazi Sifikile Mlilo wengeze elandisa ngokuqakatheka kokukhulumisana lalabo abangaphathekanga engqondweni.
Lo ongabe cabanga ukuzibulala ngalesi sikhathi kakhangele impilo yakhe ngendlela elobuhle. Kasithini ucabanga ukuthi wothi ngizibulale ngoba hayi umsebenzi angiwutholi lapha eZimbabwe, sendubekile, ngifundile, ngibone ngani lakho konke kodwa umsebenzi angiwutholi, imuli ikhangele mina. Kuyadingakala ukuthi ucabange ngendlela e-positive ukuthi sokusiba nje engxenye lapha ngingazuza umsebenzi laphana, kumbe kangibuyele esikolo ngiyezama ukuthi ngigcizelele lokho engilakho. Kungcono ucabanga ngalolo hlobo kunokuthi ubulokhu ucabanga ngokuthi uyadubeka.
Unkosazana Zandile Sithole ongomunye owake waba le micabango yokuzibulala upha ubufakazi bakhe.
Lami ngangena ku-depression, ngangena emcabangeni ukuthi ngizibulale, but ngazibona ukuthi angifuni ukufa, ngifuna ukuphila. Ngaye ngifuna kuphela ukuthi ama-problems ami kuphela othe phele, and khathesi vele ngithabile ukuthi ngiyaphila. Ku-depression ku-imbi ukufila ngani u-depressed, but nxa usuzibona ukuthi sungene emcabangeni ukuthi uzibulale, ngingawuyenza because ukuphila kungcono and ama-solutions akhona.
Ingcwethi zempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo ngumkhuhlane abantu abangawenqabela nxa sebethe bahlangana lenhlupho ezingabe zikhanya engani azilampendulo ngokuxoxisana lenhlangothi ezixwayisa labo asebethe bahlangana lenhlupho ezidida ingqondo. Kule nhlanganiso ezinjengeSamaritans, iContact Family Counseling ezincedisana labantu kungakhathalekile iminyaka kanye lohlupho osuthe wahlangana lalo. Ngakho ke abantu bayacetshiswa ukuthi baze phambili bakhulumisane labantu abangabancedisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguba Thabile Masuku.
Kwezemidlalo umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uVethemba Samadlondlovu uthi ukukhalala umsebenzi kwabadlali baleli qembu sokuphazamiseka kakhulu amalungiselelo abo okuqala kwemidlalo yalonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentetheni zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wokuzwana amandla iqembu leHighlanders elidlale le Chicken Union Sonto. UNdlovu uthe iqembu leHighlanders libhekene nenkinga yokuba imidlalo yalonyaka izaqala iningi labadlali balo bengekho kusimo esokuthi sebangamelana labo siwabo abamanye amaqembu. Iningi labadlali beqembu leHighlanders balamaviki amabili besala ukuzilolonga bekhonana ngokuba bakathole iholo labo elenyanga kazibandlela likaNtsholanja. Njalo uNdlovu uthi isimo lesi kasiphathisi muntu.
Most of the players are not with the team.
Iningi labadlali kasilabo kwamanje. Njalo lesi simo kasiphathisi muntu ngoba labo abadlali bakhutha ithuba lokuzilolonga. Okokuthi loba kungalungisiswa okuhluphayo, abadlali bazabe bengalungelanga ukudlala ngesikhathi kuqala imidlalo yalonyaka. Isifiso sami ngesokuthi baphanga baphenduke ukuze siqhubeke ngamalungiselelo ngoba nxa singehluleka ukulungiselela kusaselesikhathi siyabe silungiselela ukwehluleka.
Nyakenye iholo labadlali beqembu leHighlanders libhadalwa yinkampani yabomakhalekhukhwini ye-NetOne. Kodwa lonyaka bakatholi lutho loba nje kuye kwaba le mibiko ethi inkampani ilobelane isivumelwano esitsha leqembu leBhoso esokuba iqhubekele phambili isekela leli qembu ngemali. Ngensonto iqembu leHighlanders idlalise abadlali abasakhulayo abangakhalalanga umsebenzi kanye labanye abadlala kuqembu leBhoso 90 lona elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lona elibhaqabulwe ngefo kanye liqembu leChicken Inn. Lonyaka iqembu leHighlanders belikhangelelwe ukuba ngelinye lamaqembu elizalwisa ukuphakamisa inkezo yeligi ngemva kokuba lithole abadlali abambalwa abalolwazi lokudlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League abagoqela uPrince Dube, uBukhosi Sibanda, uNcobizitha Masuku, uKlopas Tapukuriga kanye loWellington Muya. Nyakenye umqeqeshi weqembu leBhoso uMartina Ndlovu uthe na ngumnyaka wokuphendukisa isiko laleli qembu kuthi lonyaka ke eminyakeni wesibili babesebelwisa ukuphakamisa inkezo kodwa lokhu sekuzakuba nzima ngenxa yokuba amalungiselelo aleli qembu okuqala kwemidlalo yalonyaka esephazamiswe ukukhalala komsebenzi okwenziwa ngabadlali. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa elanda imihlangano eqhutshwa phakathi kwamazwe omabili ngenjongo yokuthuthukisa umnotho. Elemelika lithi ukutshabalala komnotho eZimbabwe kubangelwa imithetho kahulumende emibi hatshi izijeziso zenotho elazethesa amalunga ezanu PF.
kwanele mthwakazo livalelisayo nguntunga milinkomo matukanduna bafufatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.